Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 23 lwezi 2020 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
umkhuhlane wecoronavirus subhahile, inani lawo lapha kobulayo liyaphezulu. Abantu bayenza santando, abalandeli ama-lockdown regulation afakwayo, lokho besenza amaphathi begida bekholisa benatha utshwala. Hawu,
umhlubulo wemandebeleni uqhubekela phambili kusiba lenani eliphezulu lalabo abatholakala bele COVID-19 elizweni lonke.
Izikili lezo sifuna zibheke ingqubela phambili yakusasa, ngoba kuyakhulunywa manje, kukhulunywa ngabo 4th Industrial Revolution. Sifuna ukukhangela ukuthi izikili lezo esizophiwa abantu nezizoncediswa yiprogramu leyi ziyabrija igepu yezikili esezisifa manje, ngoba ziningi izikili esezisifa kodwa sekuvuleka ezinye. Sifuna kuye ngalolo hlangothi.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa sebesungule uhlelo olukhangelelwe ukusiza ukusebenzelana kwezizalwane zeZimbabwe lezakwele South Africa ukusungula amabhizimusi. Owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Joseph Biden osobala ukubana unqobe kukhetho lokudinga umongameli wele Melika olusanda kwenziwa. Ukhangelelwe ukukhetha amalunga edalela ikhabhinethi yakhe kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umhlubulo wemandebeleni uqhubekela phambili usiba lenani eliphezulu lalabo abatholakala bele COVID-19 elizweni jikelele. Kunje phakathi kwabantu ababulewe yiyo izolo, ababili babo ngabalelo dolobho. Kuthi kwabahlole batholakala bele gciwane leli izolo, abangamachumi phose amane babo, 39 ngabakobulawayo lasesigabeni seMathebeleland North. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
COVID-19 isibulele abantu abanengi emhlabeni jikelele, ikakhulu eMelika, kodwa eZimbabwe leligciwane beseliveza ukuba selinganeno ngaphandle kwezigabeni zeMandebeleni lapho elikhanya seliqalile ukukhwaza ngolaka. Ingcwethi zezempila kahle emhlubulweni weMandebeleni eziningi sezikhuthaza ukuba kubuyelwe ekuvalweni kwalesi sigaba ku-lockdown. Omunye walezi ngcwethi ezilombono munye ngumqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital kwaBulawayo, usikhwica mfundo solwayo Ngwenya.
Inani lawo lapha kobulawayo liyaphezulu. Gciwane le-coronavirus lizabulala abantu abaningi, ngoba kaliyindawo lokhu elikhona liqansa lisiyane limemetheka njengomlilo. Siyaxwayisa kakhulu ukuthi lilalele khonoko, njalo uhulumende laye siyamncenga ukuthi abisele njalo le-lockdown elalivele lingayithandi abaningi benu. Nxa kungela-lockdown ngibona impilo zabantu abaningi le khisimusi lonyaka lisoze liyidlale kuhle, kuzabe kuzinyembezi, kunjalo sibe emangcwabeni. Ngiyalixwayisa kakhulu bantu bakithi.
Esikolweni seJohn Tallack High School esingaphandle nje kwedolobho lakoBulawayo, kutholakale abantwana besikolo lababalisi abedlula ikhulu belegcikwane leli, okwenze sivalwe kungabi lophumayo loba ukungena. Abenhlanganiso yomanyano wamakholwa esiKristu oweZimbabwe Christian Alliance baphe usizo lempahla yokuzivikela ku-COVID-19 esikolweni lesi seJohn Tallack. Umfundisi uSaint Spanda wenhlanganiso le uchasisa ngenyathelo labo lokuzama ukunceda kulolu hlupho ngaphansi koncedo lwesikhwama senkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa 70,000 lokusiza uBulawayo, iMathebeleland North leSouth eye-COVID-19 eyavela ehofisini e-Foreign Commonwealth and Development Office.
Sinasanelisile ke ukuhambisa imithi yokugezisa izandla, njalo le mithi eyokuthi begezise lapha abantwana abahlala khona ukuze amagciwane lawa afe, kungabe kuyilapha abalala khona kuma-halls, kuma-toilets and so forth. Njalo ke sibanike lama-sanitary ware wenzela ukuthi intombazane ezikhona zithole ukuthi zisebenzise wona lama tissue paper adingakala xa kule mkhuhlane njengaleyi, lamabhakethi okugeza, lezi zitsha zokuthi befakele kuhle behlukanise imigano lezinye izinto ukuze lutha abantu bengathelelani imkhuhlane.
Umqondisi wezempilakahle emathebheleland north udokotela Munekhayi Phasingani uthi sebehlole abantu abedlula amakhulu ayisithupha eJohn Tallaght High School, njalo sebesungule ikilinika kulesi sikolo. Izisebenzi zikahulumende yizo ezelapha abantu, akula muntu ongenayo kumbe ophumayo.
We tested all of them and then we got 184 positive. We isolated them, the rest and quarantined in the school day. We did put a satellite clinic in the school day. Our staff are in the school following the positive one, following the negative one, disinfecting the place, giving health education, and as well treating anyone with any other condition.
Uhulumende kanye lengcishi zezempilakahle baveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labantu ababulawa lokuhlaselwa yi-COVID-19 emhlubulweni wemandebeleni, ikakhulu ubulawayo kunyanga ezimbili ezedluleyo, kungazwisiseki ukuthi lokhu kubangelwa yini. Ezinye ingcwethi zezempilakahle zithi kungaba kubangelwa ikuvulwa komngcele kwele South Africa, kumbe njalo leli gcikwane lilethwa ngabachapha umngcele endaweni ezingekho emthethweni. Lisiyatshona ilanga layizolo kobulawayo, bese kulabantu abedlula amakhulu amabili 209 abagulayo ngemva kokufunyanwa bele coronavirus. Leli gcikwane selibulele abangamachumi edlula ayisikhombisa 74 abagoqela ababili ababhubhe izolo kusukela mhlazili 10 ngomfumfu kusiyafika izolo. Kunje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezithoba munemunye 9220 abahlole batholakala belegcikwane leli lokhe laqhamukayo ngombimbitho lonyaka. Abasile kulo umkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezithoba munemibili 8250, sekubhubhe abedlula amakhulu amabili lengxenye 265. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Lokhe sikudaba lunye olwe COVID-19 ezwekazi le-Africa kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2.1 million belegciwane leli, labulala inkulungwane ezingamashumi phose amahlanu 49,702 emhlabeni jikelele. Sebeyizigidi ezingamashumi phose ayisithupha 58.8 million ababanjwe belalo, labulala abedlula isigidi 1.4 million. Elemelika yilo elilokhe likhokhela ngokuba lenani eliphezulu labantu asebefunyanwe bele COVID-19 emhlabeni jikelele likuzigidi ezedlula ezilishumi lambili 12.2 million, labulala inkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 256,800. Abenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa sebesungule uhlelo olukhangelelwe ukusiza ukusebenzelana kwezizalwane zeZimbabwe lezakwele South Africa ekusunguleni amabhizimusi kanye lokwabelana amacebo emisebenzi. Yintuthuli zindaba yethu yeStudio 7 uThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kulohlelo olusungulwe edolobheni leJohannesburg nenhlanganiso ethi zabhalisa izizalwane zeZimbabwe ezemsebenzini wamabhizimusi akunhlangothi SGNO zempilo. Ngemva kwalokho izaqoqa imihlangano yokufundisa lokuphana amacebo emalokishini akwele South Africa, lapho abeZimbabwe labo bazafundisa khona abakwele South Africa lezinhlelo zamabhizimusi. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Bongani Mkhwananzi uthi labo akwele South Africa labo abalenhlelo zamabhizimusi bazakwenza okufanayo. Lokhu ke kuzakwenza kwabelwane ulwazi lamacebo kungelambadalo njengoba lezi nhlelo zikhangelele ukuthi zithole uxhaso lwemali kumabhizimusi ajineyo.
Izikili lezo sifuna zibheke ingqubela phambili yakusasa, ngoba kuyakhulunywa manje kukhulunywa ngabo 4th Industrial Revolution. Sifuna ukukhangela ukuthi izikili lezo esizophiwa abantu nezizoncediswa yiprogram leyi ziyabridge igephu yeskili esezisifa manje, ngoba ziningi izikili esezisifa kodwa sekuvuleka ezinye. Sifuna kuye ngalolo hlangothi.
Labo-ke abathanda kufunda labo baza kwenzelwa isifundo zemisebenzi ebulenjini be-internet lapho abazancediswa khona baze bafunde kungelambadalo. Umnumzana Mkhwananzi uthi labo abalenhlelo ezintsha zokusungula amabhizimusi agoqela izalwane zeZimbabwe leza kwele South Africa bazathola uxhaso oluvela kubosomabhizimusi.
Lokho sicabanga ukuthi kuzokwehlisa ukuqubuka kodlame nokungezwani kubangwa o ingcosana yama resources lawo akhona. Kanti ma abantu sebeqeqeshekile ndawonye banengqondo efanayo and nezikili ziyabenza ukuthi bathuthuke. Kakhulu sihlose yona i-host community izakhamizi zalawo ukuthi hayi lathi silalokhu lalokhu esikwaziyo wozani sisebenzisane siqeqeshane.
Isiphathamandla se-ofisi yeZimbabwe i-consulate eJohannesburg unkosikazi Melody Chawurura laye obekhona kusungula lolu hlelo ngomunye wabemukele lolu hlelo ngezandla zombili.
As the embassy and consulates.
Njenge embassy le consulate siyathembisa ukuthi sizalixhasa kukho konke elikwenzayo ukuthuthukisa impilo yezizalwane zeZimbabwe.
And in other countries to which we are accredited.
Umsekeli kanobhala jikelele ebandleni elibusayo kwele South Africa ele African National Congress unkosikazi Jesse Duarte laye obekhona kusungula lolu hlelo uthe kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe lezizalwane zakwele South Africa badinga indlela abangasizana ngazo hathi abangazondana ngazo.
We are no longer in a position to deny.
Liqiniso elingaphikekiyo ukuthi kufanele sihlalisane ngoba abavela kwamanye amazwe bazahlala bekhona.
The youth of South Africa will be able to go to Zimbabwe and find a job there. That is what we must look towards and we must look forward to that.
Usenjalo somabhizimusi abayizizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa abakade bekhona emkhosini wokusungulwa kwalolu hlelo bathembise ukufaka esikhwameni salolu hlelo amarandi edlula inkulungwane ezilikhulu 140,000 rands. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joseph Biden osobala ukubana unqobe ukukhetho lokudinga umongameli welemelika olusanda kwenzewa kuleli lizwe. Ukhangelelwe ukukhetha amalunga edalela ikhabhinethi yakhe kusasa. Laloba umongameli Donald Trump engeke emukele ukubana unqotshiwe kulolu khetho esithi alukutshwanga ngemfanelo okwenza waxilwa. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UBiden ukhangelelwe ukuthi uzakhetha umnumzana Tony Blinken ukuba umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe. Kubikwa ukuthi uzakhetha njalo unkosikazi Linda Thomas Greenfield ukuba amele ilizwe leMelika kwinhlanganiso ye-United Nations. Laba ngabanye abantu abasebenza kwesikhathi eside kuhulumende weMelika kodwa basuka sokubusa uTrump ophikisa impumelelo yokhetho ezabelweni ezigoqela iGeorgia, Michigan, Pennsylvania Arizona owanqoba khona uBiden. UTrump usecele ukuba kubalwe kutsha amavoti eGeorgia. Abalandeli bebandla lama-Republicans kukhanya befuna ukuthi kulahlwe amavoti abantu abavota ngeposo endaweni lezi besithi akuvotwanga ngemfanelo. Kodwa imithethondaba eminingi isilahle amacala angamajumi amathathu aphanyekwe libandla leli lisithi ukhetho alwenzwanga ngemfanelo. Kubikwa ukuthi uTrump ufuna ukuthi abantu abakhokhela izabelo badingi abazahambisa ama-electoral votes eWashington DC kusiyavotelwa umongameli ukuze bavotele yena. Kodwa amagqwetha amaningi kwele Melika athi lokho akusuze kuguqule impumelelo yokhetho eveza ukuba uBiden wanqoba kukhetho lukamongameli. UBiden uthi kuyamangalisa okwenziwa nguTrump.
I think they're witnessing incredible irresponsibility, incredibly damaging messages being sent to the rest of the world about how democracy functions.
Esikubona ngokhathesi sibona ngani ukuchapha obumangalisayo. Asikwazi ukuthi inhloso yakhe yini kodwa ke akwenzayo kuyayangisa okunye okumangalisayo. UTrump uqhubekela phambili esithi waqilwa libandla lama-Democrats.
Millions of dollars of negative advertisements against me during the campaign, which I won, by the way, but you know, find that out. Almost 74 million votes.
Baningi abantu babefaka ama-advertisement ebengichothoza kodwa mbona ngani mina nganqoba ukhetho lolu. Singakhangela ke 74 million amavoti ami. Baningi sibili abantu ababephikisana lami kodwa ke kulo msebenzi okwakumele ngiwenze.
I've never seen anything quite like it because I told them I'm going to have to do this.
ukwenzakala eMelika sokuthi abanye abantu kwele Zimbabwe bebambe owangaphansi. UMnumzana Mvundla Khuphe uthi loba kulokuxokozela kukhetho lolu kukhanya ngani lwenziwa ngemfanelo.
Siyakuzwa sibili ukuvota kuhle, wavota kuhle abantu benkosi ngalathi eZimbabwe siyavota sokungaxokozeli. Ngo-2023 sizabona kuzavela lapho kuzawela khona indulo xaxaxa siza kubona. Utshengisela ukuthi vele unumber one uvele ngunumber one. Hhayi singakhalini kakhulu bantu, sibonge uJehova bavote kuhle abantu benkosi, sizwa abalaleli lathi noma sizwa abakhuluma abade hhayi kuvotakale kuhle, sicela leZimbabwe bakithi kuvotwe kahle.
UMnumzana Sikhumbuzo Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa ngomunye njalo olandela ukhetho lolu.
Mina ngokubona kwami ndibona lube lukhetho olube nempumelelo, lwakhethwa kahle. Ilizwe phela elikhulu elinjengabo-America amazwe lana abhekelelwe ukwenza izinto ezilungile. Inkinga nje ukuthi uTrump akakhoni ukuvuma ukuthi udliwe.
Okwamanje Biden usevotelwe ngabantu abafika phose izigidi ezingamajumi ayisitshiyangalombili 79.8 million, kuthi uTrump ulamavoti edlula izigidi ezingamajumi ayisikhombisa 74 million. Amavoti la kawenzi ukuthi umuntu angene esikhundleni sikamongameli njengoba kusetshenziswa okuthiwa ngama-electoral votes. UBiden usethole ama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306, kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. Ukuba ngumongameli kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa 270. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKip Stube.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo sikhangela ukuqonga kwenani lasebetholakala bele COVID-19 emhlabeni jikelele, ukugugela eZimbabwe kanye lengxabangxoza eqhubeka iseMelika ngemva kokhetho lokudinga umongameli. Kulabatsha abahlala emizini embalwa yaseHarare asebencedakala kakhulu phansi kwenhlelo ezasungulwa ngenye inhlanganiso ezimeleyo. Lolu ncedo lugoqela imvunulo esetshenziswa ngamantombazana nxa esesikhathini, ulwazi lokuzivikela emikhuhlaneni yengulamagwa, lokwelatshwa nxa bethe bayithelelwa. Lolu sizo baluphiwa ngabenhlanganiso ezimeleyo ehyeza abayethekelela limizimaviki wonke phansi kwendlelo zabo ezimbalwa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Luba nje uhlelo lolu qhutshwa kanye ngeviki emizini ehlala abaningi enjenge Warren Park, Heathcliff, Tafara leBudiriro, inhlanganiso ezimeleyo ehyeza. Abatsha abaphatheke kulezi nhlelo bathi luyabanceda kakhulu ukulondoloza impila kahle yabo ngalezi zikhathi zobunzima umuntu wonke ebhekane lobunzima bokumelana legciwane le-COVID-19. Urozina Chuchu ohlala emzini weWarren Park ngomunye wabatsha abathola uncedo lwabeshiyeza lolu.
And because even theatrisa kunzo kuzinhu zakaoma, we can't afford to buy them because
izinto zakhona zinzima. Kasenelisi ukuthenga amapheds athengiswa ngedola leMelika, ayakhwela nsuku zonke. Abeshiyeza basinika eyilawo asebenziseka okwesikhathi eside.
Unkosikazi Juliana Ndoro ohlala eWarren Park uvumelana loChuchu esithi engakatholi usizo lwabeshiyeza bebesebenzisa imvunulo engahlanzekanga.
Abathi kutiphaya ama-washable ekuthi wakashandisa this month, next month umasoka.
Basinika amaphedzi asebenzisekayo okomnyaka wonke. Kuyasinceda thina abantwana ngoba asisasebenzisi amalembu lokunye.
UBreden Chivongotse oleminyaka engamachumi amabili lantathu yokuzalwa ngomunye wabasizakalayo ngohlelo lwabeshiyeza abeza kanye ngeviki eWarren Park. Yena uthi ukhangwa imfundiso abayiphiwayo endabeni zemacansini ngoba kunzima ukuyithola ebazalini, lubonakala kuludaba olulihlazo ukukhuluma ngalo.
Basinceda ngendaba zecansini, basinceda ngezinto zokusebenzisa ukuzivikela. Abethiyeza bayasiza kakhulu ngoba uyenelisa ukukhuluma labo batshele iyinhlupho zakho. Nxa bekuthatha igazi bahle bekutshele iyimpumela.
Osakhulayo uKumbira Idamba yena uthi izibhedlela zekhansili emzini weWarren Park zivaliwe ngenxa ye-COVID-19 osekubangela ukuba abatsha baswele ukuya khona nxa bethe babaludubo luzempilakahle.
Izibhedlela eziningi e-Warren Park azivulanga. I-Jeda iyasinceda ngolwazi njalo langemithi. Kuthi labo ababe belomkhuhlane bayapha imithi.
Abenhlanganiso e-Jeda bathi basebenza labatsha emzini ebalisa i-Warren Park, Dafara, Budiriro, lase-Headcliffe. Bathi njalo baqala uhlelo lolu ngemva kokunanzelela ukuba abatsha abaningi bayesaba ukuhlangana labantu ababaziyo izihlobo lwabazali nxa bengakhetha ukuya emakliniki uyadinga uncedo lokwelatshwa imikhuhlane enjengengulamakhwa layo yonke ethelelwana emacansini. Ngakho-ke bathi kuqakathekile ukuvuma ukuba abatsha sebesenza ezocansi bengakathathani lanxa abazali bengafuni ukuvuma lokhu. Okulapho ababona kulesikhexe basungula lolu hlelo ukuze abatsha bafundiswe ngezemacansini bavikeleke emikhuhlaneni efana lengculaza i-HIV AIDS. Abeshiyeza bathi ngenxa yokonakala kwesimo sezempilakahle elizweni abatsha abaningi bayalusela ulwazi ukuba baziphathe njani ukuzivikela lokutholeni uncedo lokwelatshwa nxa bethe behlelwa imikhuhlane. Ngakho-ke bona babatholisa lolo lwazi losizo lokuzivikela ukuzithwala bengahlelanga nangobubi bokukhipha isisu. Umphathintambo wezempilakahle omunye njalo umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uyavuma ukuba umonakalo ukhona kuhlangothi lwezempilakahle, ngakho-ke kumele ulungisiswe. Esamukela imota ezithwala izigulane eziphiwe uhulumende inkampani yamafutha e-Ritan, uChiwenga uthe kuyadingakala ukusebenzelana kwabantu bonke beZimbabwe abaphakathi baphandle kwelizwe, inhlanganiso ezizimeleyo kanye labamakhampani ukuze bancede ukuze ilizwe lithuthukise uhlangothi lwezempilakahle.
As we appreciate this hallmark of corporate social responsibility exhibited,
ngesikhathi lapho sibonga usizo lolu olwe-Ritan Kopon Private Limited, ngincenga amazwe onke abasemazweni ahlukeneyo labanceda amazwe ukuba basincedise lathi
worthy cause.
Kunje izisebenzi zezempilakahle ziyakhonona ngeholo eliphansi abalitholayo osokusenza ukuba abongi basebenza amalanga abalutshwane kulalawo akhangelelweyo. Odokotela bekhala ngokufa kwabantu ngenxa yokuswelakala kwemithi. Umkhuhlane we-COVID-19 usungezele kakhulu isimo esibi ezibhedlela lamakliniki ngoba izisebenzi ziyala ukusebenza kungela okwaneleyo okokusebenzisa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Lithi lizavumela ukusungulwa kohambo lwezimota ezithwala uzulu zisiya kumbe zivela eZimbabwe, South Africa kanye leZambia. Ukuhamba kwamabhasi kanye lezinye izimota ezithwala uzulu kukhangelelwe ukuqala ngolwesibili lweviki ezayo. Intatheli zendaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba eseHaveron kweleBotswana.
Umphathintambo obona ngezokuthwala kwabantu lempahla kweleBotswana umzana Thola Hanyo Sihoko uthi ngokuvulwa kwemingceleni yeviki ezayo amabhasi lezinye izimota ezithwala uzulu lazo zavunyelwa ukuhamba. Uthi amabhasi asuka eFrancistown siya koBulawayo leHarare asezaqala ukuhamba kugoqela lamanye ahambela amazweni afana leSouth Africa kanye leZambia.
The government has taken a decision to permit the movement of cross-border.
Uhulumende usethethe inyathela lokuvumela uhamba kwezimota ezithwala uzulu zichapha umngcele. Lokhu kuzasungula mhlaka 1 Mpalakazi. Kuzavunyelwa la mabhasi yasuka eFrancistown esiya koBulawayo lasuka eFrancistown esiya eHarare.
That will be operating from Francistown to Bulawayo and Francistown to Harare.
Ukusungulwa kokuhamba kwamabhasi kuza ngesikhathi eLeBotswana libona inani labantu abatholakala belegciwane le-corona liqonga. Kodwa uSihoko uthi izihambi kuzamele zilandele imithetho ekhona yokulwisana lokumemetheka kwe-COVID-19.
I wish to emphasize that we still need to
Ngifisa ukugcizelela ukuthi kuzalandelwa yonke imithetho eyafakwa ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Towards the prevention of the COVID-19 infections.
Ukusungulwa kokuhamba kwezimota ezithwala uzulu zindaba ezimnandi kwabezimbabwe abakade besevalweni ukuthi mhlawumbe abasoke baphumelele ukuya ekhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Umnumzana Rodwell Moyo olebhizimusi yokuthengisa impahla esijeneyo kule Botswana uthi kuyathokozisa ukuthi uzakwenelisa ukusungula ibhizimusi lakhe.
Ukuvalwa kwamabhoda thina njengamazimbabwean exporters silimele kakhulu nxa kade kuvaleke, that means impilo zemoto zethu bezingasahambi kuhle, and then isifike sikhale kakhulu ngama-customers abe-relya kithi. So we are very much happy and excited nge-resumption of trade.
Omunye njalo umnumzana Mthabisi Dube uthi noma nje umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka kulesidingo sokuthi abantu bavunyelwe ukwethekelela isihlobo labangani sokuphose kufike umnyaka ingcele ivaliwe.
Indaba ezinhle kakhulu ukuthi amabhasi asezaqala ukuhamba endaweni ezifana phakathi kweBotswana leZimbabwe kanye leSouth Africa. Siyayibona indaba ye-corona kodwa kuyafika isikhathi sokuthi kumele abantu bevunyelwe ukuthi bayefika ekhaya.
Ukuze umuntu ayenelise ukusebenzisa imota esithwala uzulu kumele babe lesithupha esitshengisa ukuthi abala mkhuhlane we-COVID-19 njalo singabi sidala okudlula amalanga amathathu. Abamabhasi bazakhangelelwa ukuthi bahlanze izimota zabo ukuze bengafaki isihambi engozini yokubanjwa i-COVID-19. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Zemidlalo selupenduke insindaba phendule udaba lokuxotshwa wexembu lamajaha aleminyaka engaphansi kwelishumi lasikhombisa ama-under 17 elimela ilizwe kumncintiswano walonyaka owekhosafa men's under 17 oqhutshelwa kwele-South Africa. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalandeli bomdlalo wenguqu basele bebambiwa ngaphansi ngemva kokuba iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwechumi lesikhombisa elimela ilizwe lixotshwe kumncintiswano weCOSAFA Men's Under 17 ngolwesihlanu olwedluleyo. Isizathu sokuxotshwa kweqembu leli kuthiwe labadlali asebekhulile, kodwa kuthe ngemva kokuba inhlanganiso yeZimbabwe Football Association isithe icela ubufakazi balokho, udokotela osebenzela inhlanganiso yeCAF Thulani Ngwenya ukhuphe umbiko esithi ukuhlola amathambo okuyo indlela eyasetshenziswa ukuba kubonwe ukuba abadlali libangakanani akuvezi obala ukuba umdlali uleminyaka emingaki.
The MRI has always been, before it was called MRI for age determination. It is
I-MRI yinto yakudala, njalo kudala yayibizwa kuthiwa yi-MRI for age determination, kodwa lokhu sokwaguquka ngoba singabantu silemvelaphi ehlukeneyo. Sidla ukudla okutshiyeneyo okutsho ukuba asikhuli okufana nayo. Ekwenzayo i-MRI yikuthi ikhangela ukuba ithambo selihlangene yini, njalo nxa ithambo lomdlali selihlangene, lowo mdlali akavunyelwa ukudlala kulumncintiswano, kodwa lokhu akutsho ukuba lowo mdlali useleminyaka edlula elichumi lasikhombisa.
Udaba lokuhlolwa kwamathambo beluvelise ludale enkulu impikiswano kweleZimbabwe phambilini kokuxotshwa kweqembu leZimbabwe kumncintiswano weCOSAFA ngemva kokuba umdlali odabuka ewange uClive Chuma kuthiwe utholakale ukuba umdala ngemva kokuba abadlali behlolwe amathambo. Umama kaClive uhlabe wasilawula isililo esithi umntanakhe bayamhlolela. Intatheli zindaba yezemidlalo uFortune Bele uthi kuzamele kusetshenziswe ezinye indlela ezicacileyo ukuhlola ukuba abadlali bangakanani.
Impumela ye-MRI ayitsho ukuthi umuntu uleminyaka emingaki. Why kusetshenziswa impumela yakhona ukudisqualifya ama-team ku-tournament enjenge-COSAFA? Ngibona ngathi zikhona ezinye indlela ezingcono ezingasetshenziswa ukutracer iminyaka yomuntu, njengabo-birth record, the birth certificate, nokuya ezikolo zabantwana. Lokho kwe-MRI lokhu mbona ngathi akusebenzi.
Iqembu leZimbabwe liphenduke namhla ekhaya ngemva kokuba inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ingatholanga mpendulo evela kwinhlanganiso ye-Confederation of African Football ngemva kokuba iZifa ibhale incwadi isithi eleZimbabwe limsulwa kulolu daba olokudlalisa abadlali abadala kumncintiswano we-Under 17. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanjini.
Singeke ihlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umhlobulo weMandebeleni uqhubekela phambili usiba lenani eliphezulu lalabo abatholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.
Apo tinokupa ina.